Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwenze kusene mtuaga zomu se ngolesihlanu mtuaga 22 kumpandula 2023. Ikama mwentunga milinko mo endaveni zetu lamhlanje.
Ukhetho ne-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asake sikubone lokho. I-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution.
Ivandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kanti abantu abagabakuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile kulapho akhethwe khona wagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uzulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivanda eliphikisayo ele-CCC selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. UMnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso ezinengi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa yimelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York izolo. Abe-CCC basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle kubona abantu beduveka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadagle AU zisithe kunenge okungahanjiswa ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe Triple C khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnangagwa ngoba ka I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary, asizake sikubone lokho. Okwesibili ukuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge constitution, ukuthi i-government yelizwe nalelo iyabe imele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So konapa ma ubaba umnangagwa ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi usichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we African Union kanye lawe SADC. Kodwa umnangagwa utshele iUnited Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethwa iSADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha ukuyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ongalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Kathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonokho. The whole world is saying ukuthi ubaba umnangagwa ekhulume esithi there is a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso, ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe a final report so they can sit down ba khangile ukuthi okwa hamba wrong yikuyini. So kwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe, but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Triple C khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi ngempela kulombuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkobo lwahamba kuhle. Isibonelo yokuthi konke kusho kwenziwe sokonke sokudlulile, ukhetho soludlulile. Kanti laba abantu abahamba kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona, njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona bagcotshwa, ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona bangenile edale le-parliament bangeneleni nxa ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile, kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ungakukhangela ngobo ayisiyo nto enhlela leyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana lento zonke ezinjengalezo. Futhi abantu ukuthi ukhetho lokuhamba kuhle abantu bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona, behle bezimele eceleni bangenelayo.
Vathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, inkomo inhlala yenza, inhlala ikwabahlala bekukhuluma balamanga. Nxa benjalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu, bani bangokulungisa okuqondane labo kuphela lezikwama zabo. Abanani lokulungisela abantu uZulu. Inkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi xa besithi wena kukha uqedwa lwabawe, nxa bephakathi kwentu yakhona, hayi balamanga. Ukhetho nxa abantu besithi bona ukhetho lwabawe, abameceleni sibone siyuthi baqinisa ukuthi ukhetho lwabawe. But nxa bephakathi laphana, even nanxa bazama, iphathandla labo lazama ukuthi ithi hayi mali neceleni, kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwabawe.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi, idemokhrasi kayisekho eZimbabwe, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzwa, abanye bayathunjwa, bayatshaywa ngezikhathi zokhetho, akula demokhrasi ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kathesi awusombuso lona ofana lo kaMgabe. Abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo, bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe. Akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha. EZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho, umthetho ngomthetho nkomo la. Njalo abantu bakhululekile, umuntu uvikelwe, ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe. Njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into, ukwedlula yonke inyamazana engabi khona lapha elizweni lakithi. Kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sebenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo. Uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu. Nkomo kulokuthula elizweni leli one yiko kuqakathekileyo, ngoba ukuthula into yakuqala nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto. Bese kulandela lokhu abantu bonaba bakhuluma ngokuthi akula kuthula eZimbabwe, akula demokhrasi, bebezigambeni la olalokho. Mina vele nkomo yamangala, anizange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bekhantaza bekhululekile esigabeni sethu. Ngingazi kwezinye iy'ndawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo, but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into. Abazange nongeliphi ilanga kulelinye lapho ezihlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganweni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe, kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqhakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunjwe uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni izolo. Bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizokhuluma nge-digitalization e-commerce sokuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dawson Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, with 1960s to 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane le mitshina esebenzisa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, eIndia bayenzi 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani. Imarket eZimbabwe ikhona. Abantu angakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama imports kathesi maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane i-SMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Phengelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafe kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sithengelela ukuthi izinto ziphushe. Uminista njengoba esithembisile imali ibe khona ama-SMEs athole umsebenzi, ngoba ama-SMEs ayala msebenzi. Lokutshelwa lokhu sokwenzakile lokhu kubulawa yensho ukubonele abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lomeya wakobulawayo lomphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukathi angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uKholukathi will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo. As one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana nesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. IZim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Sokuyisikhathi sempiko yenu.
Studio 7 njani basakazi bethu, siyabonga kakhulu umsebenzi elisithulela wona. Okwakitho kweZimbabwe akusakhulunywa lo, asisakwazi ngesokuhlangene kwaba yigidigi kwaphinda kwaba la yini futhi iSodoma leGomora, ngoba kusekhaya ngale kunzima bafowethu, kunzima. Yazi nxa sisizwa kuthiwa khona yeye kuthiwa ngathi sebelungisile ezehealth ukuthi ezibhedlela, yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo. And labona babalandela izanu zakithi, akililandeleli ithuleli ngoba nalakwazele ukutholayo. yisiyekele thina esihluphekayo lingakhulumi imanga. Esibhedlela manje umntwana maye qabukile ethukile. Uyahamba esibhedlela umntwana ufike ubhalele ukuthi ihambe ethenga iplaster into zeziplaster ekhemisi ukuze umntwana eyifakwa iplaster. Isibhedlela kuthiwa isibhedlela asingela plaster. Khonapho sengathi thina isibhedlela kulotshintsho olukhona khona lapho. Hhayi kungadlalwa ngabantu la. Abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga. Bengabaqambi sibili amanga. Ngoba kuzwise kuzwisa ubuhlungu lokhu thina baye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sisemazweni. Umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplaster. Iplaster yakhona iyathengwa ngapha yena uqamba amanga. Uthi ezibhedlela sokurat. Khuba phakathi komphakathi hhayi nyamesaba la ubaba wena imnankakho hhayi. Amangalawo sokasoyindoda la umfazi olamanga sowambona ukuthi umzana wakhe.
Ungakunjani msakazi nabalaleli? Ikhabhinethi kamnankagwa le uyisethaphe for ukuthi bantshontshe. Bantshontshe hhayi kuntshontshe kokudlala and manje ithemu yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini. Yiyo nje into afuna ukuyenza and ngapha nabantu be-CCC uchamisa uthatha abantu be-Harare zobafaka kubulawayo and emandebele niyasetshenziswa angazi nizovuka sekutheni. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngiyabonga msakazi.
Salubonani, salubonani, salubonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele. Lingabe linjani basakazi abahle? Ukhuluma u-KB. Ya lapha besikhuluma ngale nto yamnankagwa le. Ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela uyahamba yena okhangela ukunyamalala beloke hamba-hamba kuphela hamba-hamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni etshela abantu ukuthi izibhedlela zirayithi zirayithi ngabe izibhedlela ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza kukhona into ezamayo kungela lutho ejwayela abantu kahlale lo muntu luyadelela.
Asalibonani Studio 7 ekhaya lihle ko-VOA. VOA siyabonga. Mina ngakwazi bengikwazi ukudakula into azayikhuluma kuyo ende. Ukhala ama-sanctions lo ndoda. Kodwa undoda ama-sanctions akhala ngawo. Nathi usifakele ama-sanctions na. Uzenza inkunzi. Kahlangane nezinye inkunzi ezimgilayo. Inkunzi ayigilwe ngezinye inkunzi. So nanti lapho sifakele ama-sanctions nathi sizosihlala emzansi nxa ukuthi sifalekele ukuthi ama-sanctions akhe la. Last time umtafatha mgwade uthe abantu mabuthi bangakhuluma kabi ngezani kodwa umuntu angakhuluma kabi ngopresident kufanele abotshwe. So abakwamukele nabo lokho ma sibothela thina ukuthi sikhulume ukuthi umbuso kamnankagwa siwufuni siyabothelwa lokho naye kabothele ukuthi uqilibezele ukhetho kabotshwe kabotshwe. So umnankagwa ama-sanctions a-right naye. Manje ubhizinizo lapha nikhulume ngendaba yezibhedlela ukuthi yena bakwazi ukumela i-health. Manje kanti waye ngabani i-health bayimela uDavid Coulthard uzowayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa yokuthi yebona ukuthi i-health ifile. Yena i-health oyibona iphila yiphi? Elo madala lo. Eyi abantu bezwani kahle kahle. Bonke swabalimaza abasaboni sebe-blind.
Studio 7 linjani bahlonishwa bami? Hayi thina siyaphila. Ya, sasathola nzima sibili isizwe sakithi. Lize lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana. Amaganyana azasimusa sibili ukuthi bafuna bahlala besona senhluphekweni. Ebuhlungu kakhulu. Ngoba sizwa kukhulunywa izindaba zabomnanga bekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo. Into yonke abayikhuluma ngamanga. Mina ngikwazi ukuthi abantu abashiywa kuhamba njani empilweni. Ende balamanga amakhulu othi vele abaselandihloni lamanga bazinongitsho amakhwapho omnanga. Ayi, sithole nzima kwelakithi. Mnanga kwangosathane sizomkhulu akhona hayi kancane. Akulanti uthi wenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo. Hayi awungosathane lo muntu mpela. Hayi uNkulunkulu asathi uzasizwa nina ukukhala kwethu. Kodwa hayi siyazi uNkulunkulu akalibali. Uyalazela khilana alibekile abantwana bahlehlishelwa abantwana bahluphekela abantwana bethu abo kwisikolo fee ezibhedlela ivele akulanto enhle ezibabhe yonke into eyinyakanyaka kube ngaqeda kanjengomnankaka umnankakwabe akulanto azayiyenza kulani lizwe vele esh kuzima bafethu siza kuthini. Hayi ngiyabonga ukukhuluma ngoSibanda ngikore kuTswana. Hayi sithole kanzima kodwa sizozama ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe lenyaka.
Isikhulu sezwe asikile imbondo sikile ngenkosi ngabazama ukuthi ngikhulume ngendaba kaRamaphosa ukuthi isadaki izahlala phansi kube njani njani. Akula lokho okuzaphuma lapho. Into ekhona nje ukuthi bazama nje ukuthi bezama ukuthi kuthiwa bakhulumile kuphela. Kodwa amaphosa labo bafuna sihlale siyigqila ne-South Africa. Ukugcwala kwabantu kona ngale South Africa kiko kuyinto abayibona yinhle ngabona. Bezigqila zabo nje sihlala lokho sithume ezweni sasiyakhile. Kusho ukuthi ababoni nje ukuthi impilo yeZimbabwe injani. Ukuthi ababoni sokuthi impilo yeZimbabwe injani ngabantu besihlupheka kangaka. Into nje enhle engiyibonayo emathubeni ngapha nasekuthathini khona. Siphila kahle siyahlukunyezwa asithunjwa. Yikho lapho esiyembona khona ubungcono nje esilabo thina ngapha. Sacina nge-ground, kathi se-ground sisemashoneni. Abathumbana khona la bebekubone, kube kusakubonayo nge-ground. Angisho ukuthi ngiyakujabulela ukuthi bebulawa abantu, kodwa labo bangabeke bekubone. Lokho sakubona nge-ground. Yi-ground yakhona layo khona ngayo.
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli be-Studio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawe mlaleli, thumela wakho umbiko nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka we-Open Government Partnership Global Summit, unkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekhululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. Unkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaliswe nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. Unkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balwisana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hathi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. Uphawa uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamacebo okusebenzelana lohulumende, basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane nabazithweleyo lokunye. Unkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba ke lapha ezekuseni mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na olivalelisayo nguNtungamilinkomo.